Singakhumbula ukuthi umthwakazi kwake kwaba le Ndebele Civil War. Khonaphana befuna ukufaka inkosi uLobhengula and then sabona ukuthi kwabe lokungawelelani phakathi kwabo. Sabona ukuthi hayi amanye amazwe anjenge avele eMashonaland babuya bazoncedisa inkosi uLobhengula ukuthi bamfake esikhundleni sobukhosi ngendaba yona leyo. So siyakwazi ukuthi laye inkosi uMzilikazi ebuya eZimbabwe wayekhulumelana lo mambo bonke bebusa in fraternity kuhamba kuhle sibili. So ngiyabona ngathiwa indaba zona lezi zi-tricky ngoba zifuna ukuthi abantu sihlale phansi sonke sibone ukuthi what is the best way forward.
Bathi bona abantu besigaba semaNdebeleni bayancindezelwa njalo kulethwa abavela kwezinye izigaba ukuthi bezothatha imisebenzi yabo. Lokhunye kunjalo lobufakazi bokuthi zikhona sibili okunye abakukhulumayo kuyenzakala, wena ukubona njani lo?
Into engathiwa yasilimaza ukubunjwa kwezanu PF along tribal lines ngo-1963. Yeah, iZimbabwe there was no perfect union but kwakuzwisisana lokuwelelana ngoba siyakwazi ukuthi lathi lapho esiphuma khona ezindlini silaba nawethu labafo wethu esingawelelani labo kodwa we just get along ukuthi izinto zihambe forward.
Bathi balwisana lokuthiwa i-1979 Grand Plan, uhlelo abathi lwasungulwa libandla lezanu PF ukuncindezela isigaba seMatabeleland.
So ukuthi baqume iZimbabwe in half, hayi lokho angikwazi ukuthi kuyabe sokuhamba njani, but ngiyayizwisisa indaba yangikhona ngoba kumele sibe sensitive ngendaba zegugrawundi zama-education opportunities, amabhizimusi, inhlalakahle yabantu everywhere. IMatabeleland or umthwakazi has been disadvantaged for a long time ngoba siyakwazi ukuthi it was deliberate. Umgabe ngiyena in 1980 setshenziswa ngabelungu. Mase siqhubeka sisiya phambili siyabona ukuthi singabantu abanye ngoba singakhangela futhi lapho esivela khona in history. Inkosi uMzilikazi ebuya eZimbabwe abantu abaningi kwaba labantwana kwaba loku trader okwamagoods ngathiwa umumbu lani lani. So there's a lot that we have in common than that separates us. So that's one thought of the day. But ngiyabe ngizwisisa lami ukuthi ukukhalala kwabantu abomthwakazi ukuthi ama-benefits lani lani lokonke kweZimbabwe they have not been part of for the past 43 years.